leyo mpisi yacatshwa ngokuthi ngemva kwesithuku sonke nguWelshman Ncube. Okumangalisayo ukuthi izolo ngithone ngilaye mina umkhokheli webandla lethu eTrade Fair. Kube sokuthiwa ngaleso sikhathele ngilaye mina ubeseHarare evota labo bithi haw. Kambe lo mthakato ohamba ngokhomani ukake phaphe mini yini ukuthi ulapha kathi esinyambona ngilaye abanye bambona eseHarare kuthi ukuthi unzima umuntu akamathonsi nxa kunjalo. Esikudingayo ukuthi abakathiwangiraye bathe izolo bameba beqa bakhwela phezu kwentaba eyistudio 7. Bathi bona balakho abaza kutshengisa ilizwe lonke lomhlaba wonke ukuthi uWelshman Ncube, uMichael Mkashi, labanye abebandla lethu bebesembuthaneni wabo lo okade kukhuluma khona uTenda Ibithi. Esikufunayo thina ukuthi sithi kubo, nxa befuna ukuthi sitshintshe engiza kutsho kathesi ukuthi ngosomangase ngabantu abasenga ezimithiyo.